Utibuluko na walokuti ili zele Zimbabwe alila umkonomi kumbasa alila kweli utengisayo okunga tingwa nga mazwe lawa upe mkawe awafaka pambili au mitliste fiti mshaumbe ubudelwano vake kumbi ube Zimbabwe lawa mazwe vungape bule mpumela enche wele Zimbabwe njala mazwe wana lawa ngapande we oil akulo kumi anga utengisela Zimbabwe kumbe anga utenga wele Zimbabwe uche ngisikuti lobo ubudelwano we paper njikuti utuwa umutu njope ngelawa ngari uzati lobo
kuto nganzika ngeleke siyabona ukuthi eZimbabwe selihlale kakhulu lilobudlelwane lePalestine kuzobuya iIran kuzobuya iKuwait lamanye afanayo awuboni ukuthi ke kungaqhubekela phambili njalo inxa yokugcina ukutshintshwana lezikhali into ezinjalo
ye ubudlelwane bona kubesikhali yibo obulithwane embone ngani bungatholakala kodwa izikhali ezikulamazwe besikhangele njalo ukuthi izikhali isikhali sika kubo Iran izikhali sika ku Russia njalo njalo izikhali sezindala njalo ezingela kusebenziseka kakhulu nxa ukuthi khangele kwezokuvikela ilizwe izikhali zokuthi mhlawumbe zingasetshenziswa ebantwini nje jikelele kodwa zingelabo zingakho ukuba nomsebenzi omuhle kakhulu nxa kuyikuthi ilizwe lisukela lithola lisekulisaneni lelinye ilizwe ngakho isikhathi lezi ngibona ngani kufanele nxa kuyikuthi kuyabe zitholakele ngobudlelwane lobo kufanele sibe lokwesaba kakhulu ukuthi ziyabe zincedisa ekuhambelelweni abantu phansi abadinga ukukhululeka kwezombusazwe lakwezomkhonono.
Siyabona njalo ke umongameli bekhala kakhulu esithi amazwe entshonalanga azama ukuncindezela amazwe kuzwekazi le-Africa njalo lalawo ke akhona ngale ke e-Middle East. Ubona njani khonapho ngokukhala kwakhe?
Udabula njengalolo olukhulunywa ngupresident Mugabe sibona nje ukuthi yikukhala okukapresident Mugabe okwansuku zonke ukuthi uzama ukuthi athi hhayi udlwangudlwangu lokungihlaliseki komkhono mokusezimbabwe lokuthi bekwenza abantu bezimbabwe kubangelwa yikuthi amazwe la ngapha anjengabo-America labo-Europe athwalisa nzima amazwe afana nawe-Africa namazwe aku-Middle East. Kukanti hayi wonke amanye amazwe akwa-Africa afana nabo-South Africa o-Nigeria akusifanayo neZimbabwe kodwa enza ngcono umkhono wabo kawuyi kangako izinto zabo zingani ziba ngconywanyana ngakho-ke ngibona ngani ukukhala kwa-president Mugabe akukho awusiso siqoqela sendaba ekuthi yini ilizwe laseZimbabwe lisebenzimeni obukhulu kangako.